Wolo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kwabe befuna ukuthi sibotshwe nge-criminal defamation. So manje nxa sizakhishwa umthetho lowo emabhukwini yethu omthetho, hhayi siyaqhelisa kakhulu. Angazi umadanira angakhulumilayo kodwa nithemba layo uqhelezile.
Umthethwandaba we-Constitutional Court unquma ukuthi isigaba esisetshenziswa ukuhlukuluza intathelindaba ese-criminal defamation kasikho emthethweni, ngakho kumele sesulwe.
Ngiyathaba ukuthi kule conference enjalo ekhuluma nge-convention yabantu abagogekileyo. Kufuna ngazani kuzavula amehlo kuhulumende wethu ukuthi abone ukuthi singabantu abakwanisa ukuzenzela.
Kwenziwa umhlangano wokuhlaziya indlelo ezingenzelwa abaphila lobugoga khonapha eNew York eMelika, ongena izizalwane zeZimbabwe ezimbalwa. Usuqalisile umncintiswano womdlalo wenguqu wenkwezo yamazwe omhlaba e-2014 World Cup walonyaka usungulwa ngumdlalo phakathi weBrazil leCroatia namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethwandaba we-Constitutional Court lamuhla unqume ukuthi umugqa osetshenziswa ukuhlukuluza intatheli zindaba we-criminal defamation awukho emthethweni, ngakho kumele wesulwe. Leli dale lithule isinqumo lesi kudaba lwentatheli zindaba ezimbili ezike zasebenzela iphephandaba le-The Standard, uNevanji Matanirelo Nqaba Machazi, bona ababotshwe ngo-2012 besetheswa icala lokuhlambaza umnumzana Munyarazi Kereke ekulobeni udaba lwenkampani yakhe ye-Green Card Medical Aid Society. Icala le-criminal defamation litholakala phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Idale le-Constitutional Court lithi icala lokungcolisa umuntu ngenjongo yokulimaza isimo sakhe kumele lesulwe ngoba lisephula isisekelo sombuso welizwe. Lilaye njalo umphathintambo wezemthetho umnumzana Emerson Mnangagwa ukuthi nxa engavumelani lesinqumo lesi kumele atsho ngokuphangisa njalo aze emthethwandaba lezizathu zakhe. Sixoxelo mnumzana Machazi, yena oseqhuba izifundo zakhe kweleBhilithani, saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokwesulwa kwecala labo.
Nokuthokoza kakhulu, ngithokozela mina lo editor umhleli wephepha uMadanire, ngoba hey bese sisithi isikhathi sithwele nzima ucabanga ukuthi ngelinye ilanga uzobizwa court, silele emajele, singene court sithathelwe ama-passport ngoba bebefuna ukuthi sibotshwe nge-criminal defamation. So manje nxa sizakhishwa umthetho lowo emabhukwini yethu omthetho, hhayi siyaqhelisa kakhulu. Angazi uMadanire angakhulumilayo kodwa nithemba layo uqhelisile.
Kulandela ukubotshwa kwakho lo Madanire ngaleso sikhathi, ungathi lalisebenza likhululekile kumbe kwaso kulokwesaba?
Angazi ukuthi ngakubeka ngethini ngesintu, kodwa ngesilungu bathi self-censorship, ukuthi lawe ungabhali ulutho, ungalobi, kumbe even ngesikhathi usaqala ukucabanga udaba ongaluloba, uqala uzibuza ukuthi kathesi unganyathela amazwane kabani, lawa ngamazwane kabani owanyathelayo, njalo uzibuza ukuthi nganyathela amazwane womuntu lowo, kambe shuwa engangigweba ngani, ulamandla angakanani ukuthi angambophisa njalo ngasebenzisa umthetho ukuthi engivalele ekantolo. Ngakho bekungasasebenzeki. Uma umthetho lowo ungasekho kuyangijabulisa kakhulu ngoba inde indlela, kodwa sokule ndawo lapho esingaqala khona ukuthi hayi sesikhululekile ngale ngebandla elingaka, noma singakhululeki okugcweleyo, kodwa kuyakhanya ukuthi hayi kuyasebenzeka kusiya phambili.
Siyazi okwamanje uqhuba izifundo khona ngapho e-UK ngokukhitshwa kwalomthetho nxa umphathintambo wezemithetho engasaphikisanga, ukhangela ukubuyela yini Zimbabwe uyesebenza njengentatheli zindaba ungasekho lomthetho?
Sokulesikhathi ngiyekho eZimbabwe, nxa ngicabanga ukubuyela eZimbabwe ngizwa ngikukhangelela ngiya phambili, ngikakhangela okomsebenzi. Kodwa ngasikhayele okomsebenzi, kunzima ukuthi ngithi ngiyathokozela ukukhitshwa kwe-criminal defamation. Ngingathokoza namuhla, kodwa esesemningi imithetho kumele siyicabangele eyenza ukuthi intatheli zindaba zingasebenzi kuhle kumbe zingasebenzi okugcweleyo.
Umnumzana Nqaba Machazi ngenye intatheli izindaba ezitheswa icala lokungcolisa umnumzana Munyarazi Kereke ngenjongo yokulimaza isimo sakhe. Woxoxelwe ntungameli Inkomo we-Studio 7 eseBhilithani.